angila budget engiyicontroller as a member of parliament, angila corruption engingayenza njengelunga ledale leparliament, angila access to ama public resources okuthiwa khona ngingagcina sengiwaatha. So ke imi as an individual ngibona kuma MPs kungela sense, ngoba angila mandla engilawo mina engawasebenzisa mhlawumbe ukuthi ngitshontshe imali kahulumende kuma ministries kumbe kuma public entities afana nama parastatals, kumbe even ukuthi ngi-influence i-position yami nge-position yami ukuthi ngiyethatha kumbe lokho okwama private sector. Kodwa kuminister ngibona kuyinto eqakathekileyo, ngoba phela ama-ministers ungazama ukukhangela balama-budget abawaranayo. I-budget ye-ministry yonke umuntu oyicontrolayo nguminister. Yikho uminister ekwanisa ukuthi ethatha imali zezimdefe ethi ngiyesebenzisa u-constituency yami. Okutho ukuthi lakho kulula njalo ukuthi angathi othi efuna uminister angathatha nje imali yeyinye i-parastatal eyisebenzise ngendlela azifunayo. Kanti njalo ungakhangela ama-ministers othi ngiphi umzekeliso kuminister obona kumbe ngezamanzi. Nxa kuthiwa khona sokusakhiwa amadamu kusenziwa esingathi ngamathenda wona lawa nokuthi kwakhiwe idamu. Uminister ule input ule final say, akubhalwanga ye but kodwa ule final say, okutho ukuthi kulula ukuthi uminister efumbathise ukwenzela ukuthi influence i-decision.
Manje kuyini osekuzayenziwa kathesi kuwona lo umthetho?
Engikukhangeleleyo mina ukuthi ukuze si-operate kuhle, ye bangatsho sibili Clerk of Parliament ukuthi babhala amaphepha, bawafaka amaphepha lawana ukuthi abe khona kumapijoneli wethu, sawabona amaphepha akhona. But njengoba ngisitsho kimi la kuma-members e-parliament amaningi kakunekha ngi-sense konkeyana ukuthi khona bese nithiwa khona ndiclear, yikuyini okwesatshelwa ukuthi njengelunga ledale le-parliament ngakutshontsha? Akula, angila access to imali kahulumende, angila access to ama-public resources. Esikukhangeleleyo ke ukuthi aluba bayakuletha edale lephaliyamende ukwenzela ukuthi ilunga lelunga liphe umbono walo ukuthi lona likubona njani khonokho abakutshoyo. Ngoba eqinisweni akuncedi lutho ukuthi ilunga ledale lephaliyamende elingumyanga njengami ngihambe ngisiya declare khonokho engingelakho. Sengisitsho ukuthi-ke publicly sengifuna ukuyazenza ngibe yinhlekisa ukuthi angila lutho, angila ngitho le nkomo, ngitho le mbuzi.
Manje ubona ungani umthetho lo uzaphumelela na nxa sikhangele ukubana abaphathintambo ama-ministers yiwo akhanya esetheswa amacala nxa kukhangelwa umthetho nalo?
Amboni kuphumelela lutho eZimbabwe olufana lento edinga ukuthi kube le-transparency. EZimbabwe thina sile history, we are on record ukuthi kusukela ngo-1980 asila muntu okukhabhinethi omphathintambo wake watholakala elecala lokweba ama-public resources, wahamba waseva ethi. Esibaziyo yilabana abathi bethi betholakale ngecala ngeSandura Commission. U-president ke wasebaphadona wabasebeyekelwa basekuthiwa khona amacala abo hayi ayacitshwa. Sakusela la record ukuthi umuntu lo wake watholakala elecala ngoba babaphadonde u-president welizwe. So ke ngokubona kwami sizakhuluma ngakho, sikhulume ngakho, kubhalwe okungamaphepha kwakhona kodwa okungamaphepha ongasoze kusebenze lutho ngoba akula muntu okulandelelayo.